Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani Zulwanda bahola mulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje kuqhamuka ukuphithizela edolobheni le Victoria Falls abalandeli be CCC bebhikisha besithi into enziwa yinkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyizalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So background uneya abe umuntu oyizalo yalapha. Asithi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakobulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha, umnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili. Yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo ngumminister, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesa eRoma safika sachaywa sabe kakhulu isimo yokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula. Abe sengitshela umuntu wanjalo ukuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vela kathi sokuthi ibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kamuke ukuphithizela ikhanselini yedolobho leVictoria Falls izolo lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye, 11 phakathi kwezilichumi lane, 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimondolo omgamengele ukuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isi zathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So background uneya abe umuntu oyinzalo yalapha. Asithi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho. Abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esikuse effect ukuthi engabuye ngoforeign uza kuxosha abantu ngoba local is near ikhansile. Asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ufuna mayor unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unokhetwa navanhu kuti kuti mangwana kana tabone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
Kati ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje bathi thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani nabo.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayisho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini. Benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana yeBethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi. Kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza. Lizabusa njani? Lizala kanjani ilizwe lawo nkosi? Selisiyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngenkathi. Angene esibayeni abambe inkomo. Athi le yiyeza bulawa. Kuyayenza.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe imposed khona. So labo yikho besele bezilungiselele. So ngizahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana nabebandla le TRCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukujengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo, izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha, umnumzana David Coulthard, yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili, esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UCoulthard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze le nhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulensi angamachumi amathathu 30 kodwa okwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipala adlalise imali emthengela imota khona kule ndingeko zikaZulu eziphuthumayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, kakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawo lithuthuke. Abantu bakobulawo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo nguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lile njongo yokuthuthuka lesiya phambili. Njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kathi kungani zingaphuthi. Ngakho ke amazwi lawa abantu bayawemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uCoulthard lomasipala wakhe?
Ziningi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphuthi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisa idolobho lonke, ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. ngakho ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le njengeni leyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela ikhansili. Singaza ke sitho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision policy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo besingathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi bayiqedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyela ukuthi balulungisise udubo njalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka koBulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcineke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, hayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sikuleso lubhahile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivote umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe wathi sokudlula ivote sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo kukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo. Sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda onguchairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awe-CS othiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxoshwe esipholiseni dala emuva le ngenxa yizenzo zabo abazenzayo. Wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wakuthenge isola ngebhasikile isola etshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda laye lilunga lezanu PF amadoda lathi esebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhukwe nalo osekelana lebandla le-CCC yahamba labo wabafikisa eRoma. Mabefika eRoma wafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa. Wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabashaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu ubi-inki ukuthi livotile babashaya kuthiwa kabaveze leyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibi lolumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njengobana bona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njengobana yibo sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi ukubisela ke lokubenza lokhu abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi.
Ukansila Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye, yimu la veti nube, yime nga chakalo. Enchaiwe, enchaiwe triple C. Umlingo babu ya baza stata. Ngole sine, basise mapoliseni. Bas chaisa, kona ngale. Nye nzanga luto, mina. Besibangi sa ukutena, basi chelu kuti, siketu kufota. Vele li nyile lina. Sifunu kuti swaipa. Lakanye sembo nile. Sebe nswaipile, sebe ndimazi. Banchisa la mapilisi ami. Ukuginya ndele ngazanga nginya amaphilisi okugula ngize ngabuya lo umfazi wamzwabuya la ekuseni lokudla zangasile salala sinjalo
umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezano PF siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi lachaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lesicc
mina ngubheka uZulu Sibanda engikhulumayo babuya amapolisa evela SAS ebuye lo mlingwa we-TPC bathe befika eKhalaphana basuke abangibopha bahamba lami labesiye esikolo labesasiya khona ngale bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini akhe babuya laye sabotsha sahamba saye eRoma emapholiseni kwakungumlingwa lo Makhuzu lo Gwindi lo Mpofu abantu bona yiwo basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo Ufeud laba tina sasamba skampena Skampena ilu wila hati Lonyewe rakuti Mwa iti sasketu sasamba si skampena Senza yoki msebenzi So lapa inje siya desi iliso la kona Iko sa chato kesa ya roma Sa fila sa chaywa Chawaka kulu sivi loku zwaya Kuti minangizu usungu jama minyakula Habese nchelu mtu wa nchao Tae minangizu usungu nkaba Iya ibu usungu vela katiso kibu usungu kakulu Ibe chawe sputi sa vota ini So hindo easuwa ya miangafecha Nkaba kulu easuwa ya usungu kakulu Yasisi nyakula, nyamba patikota nyakula, vengi zivusu ngenka veni. So ama polisi ayaslanda kwa nama nipa kona unoza, wabe tuwele, wabe le ngamu. Ama polisi patani ngamu, zi kona wabe laza, wabe wankona, wabe wila, ama polisi wankona. And then intema nchelu mpolisi wankona lo izolo, mfuonela. Wate naka kungeni loko ka 7 nchezo inezo zo ufuonela, inakala nchalisa ubundo kulati.
Loge, wekumumza na Peku Zulu Sibanda, ilunga lebandla lezano PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla leCCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula
Achi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni dlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze bachaye umuntu abasoze bachaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke
umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla leCCC
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uma manje isizwe esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost kobulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 njani hayi thina siyaphila mina into engiyibona le ehanjelwe nangafa emhlanganweni we-United Nations umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma nje le nto lesisindo so kakhuluma into lesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nekamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni kwavele wonke akwenzayo amanga ndodla amalonzakaleli zenda kithi akumtshaya isivalo yena wavele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele abe umbulali ngoba nxa bona bengaphela laba be United Nations ngama last year or early this year yapromise abantu wathi uzabhadala izikolo zezakhaze njengomgabe babuyele ku Commonwealth behluleka wangaphumele njalo wakamba amanga uthi amazwe onke la azamlalela sithina umuntu wamanga thina into esiyifuna nje umnanga kwasikamfuni embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje asixekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe lokho etshontsha esenza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adedele abanye sowatshontsha kwakwana wadla imali usuthu le mali manje usafuna nokunye lokho ebulalilizwe abantu behlupheke ezima abantwana behlupheke ezikolo ayikhona mani hhayi sizobusula abantwana sesizivuliwe izikolo kufuneka izikolo fike imali yakhona ngiyayithatha ngathi baxosha abantwana ezikolo amatisha afundisa afola wami basola amatisha abarayithi barayithi kakhulu uhulumende kungayehlulela ngabo ngokhuluma ngosibanda ngole busana
kustudio 7 njani abasakazi labalaleli abahle lokhu sikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnankakwa wawuyina kumbe waluza umnankakwa kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotele izandla njalo basesebaningi abantu abayithandayo izandla so ukuthi sikhale sithi thina kwariko kwasha kwacima kunzima ngoba kathi kuma ukuthi kayivotelwanga izandla ama-MP amangaki athathayo so abantu basayifuna izandla futhi kakhulu basemakhaya bayithanda izandla so abantu abaningi abakomplenayo konapho kustudio 7 ma unganazelelanga abantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambi ukuyavota kodwa babe lokhu bekomplenayo bengaphandle khonaa so hhayi bantu bakithi vele kusezabanzima lapha abantu basezahlupheka yabe lina bantu bakithi elifike emakhaya apha liqhatsha abantu nazelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanika ezimsezi kwafane khanga abantu abavotela izandla abathatha izandla ngoba bona bayajabula bayakwazi na lingaphuma liya ngaphandle kwelizwe liyodinga imisebenzi libuye libaqhatshe funa vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezandla angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakheli kumba ngigibhelile emasimini ngoba kuthiwa mina kayikho zebhodi aloku angeke ngonqono ngizezele ngoba abantu laba bayajabula laba basebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithi siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje lapha mina engimangalisa abantu bakithi khathesi sebekhala bathi ngendlala langani langani ngizibuza ukuthi bona balola yini izano ukuhlala bevotela izano xa sekudlula amavoti bayakhala nxa begijima izano ebarobhi ibanika ukudla yiyonani bangahlanya buthole sebehlanya njengasabantu ukuthi bahlanyelani sekudlula amavoti dala bekhohliwe umnankagwa ngabo khathesi bayakhala kula kudla kulani and foshuwa bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzano ngenhliziyo zabo kanti balola kwini kuzano ababona inhlupheko esibhekane nayo shu abantu bakithi bantu bakithi ndawo izilima kakhulu abekele ukukhala bethi bayalamba kuthini thini emadebeni wavotela izano wonke emadebeni esouth le bavotela izano ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyelane nendoda yokuhlala sikhala singazeziza phumani kuzano phumani kuzano liphume 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 kuzano anaonathi kaobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphumi bakhiphile izano phakathi kwakho so lani emakhakhiphaneni izano iphume kuzano kanti lalo wambani balokhu ehlala ligigimela izano kuphela ligigimela izano kuphela likhala ngangendlala awu khathi lizilima yini alifundanga yini phumaneni kuzano bantu bakithi ibona ukuthi impilo iyangapi umnanga kuzaninceda ngani nakasoza afale incede emathebeleni loba ngaze lifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokho lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphili lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnankagwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
sangiyamangala ukuthi yathina lezami yakhonalo president wakhonalo bavotelwe ngobani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphikizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sipoti indawo zonke lezi emakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emihlanganweni akula mtakade efuna vele ukuthi umnankagwa abuyele abuse abangupresida abantu bethi bekhathile ngaye vele ungele ku-social media akula muntu ivinto oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kujibe lotshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresidenti upresidenti ofake i-fezi kuyamangaza lokho lazina ezizinjalo ezizikhonkotha loke zibanga umsindo okugawulela akwetines dube akula nto ebazayithola lapho akula nto ebazayithola vini ngiyabonga msakazi umasengo okukhulumanga lapha kobulawayo ephumule amadokini
sanibonani sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanupf bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini ku-right bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lo tshintsho la enganithiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kugrawundi ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungise amathawuni abarayithi
Studio 7 sabona Studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila bengithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lweZimbabwe osomthetho iZANU-PF njengoba sihluphekiswa iZANU-PF kanje engalula embusweni lalowa idliwa sithukhetho aluphindwa kube lokhetho lutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakele lesi simenemene simenemene abasenzileyo bezanu PF sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho aluphinde kathi lathi nje sisemathebheleleni saziwe njengabantu esibonakale njengabantu
siyabonga hlabezulu siyabonga iplatform esinikwe lokudana kakhulu tablet eyabikwa ngumdala ubaba umongameli idimi lalokho icabinet yefemeli ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asiwombuso wefemeli umbuso ohlanganisela abantu umphakathi ngakho abantu okumele bamele umphakathi abantu abakhethwe ngumphakathi abantu abakhethwe ngabantu hhayi ifemeli asifuni usabhuti kodwa sifuna abantu abazosimela ephalamende ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu kodwa ambona ukuthi ma uhulumeni engowefemeli kungaba khona njengomcabango.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwinombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elemelika likhuthaza umbuso wentandokazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba iStudio 7 uTabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentandokazulu emazweni achiyeneyo omhlaba agoqela ezwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene a summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo vama le Ukraine ekuhlaseleni kwayo iRussia osekubangele impi elisele minyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye. Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni achiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokeli bamazwe achiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezichiyeneyo ezigoqela umbuso wentandokazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington. NginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into yenziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha mnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.